Mazuka, I was there, the Bengis Nati, where we scattered city, it was long overdue. What do I not tell you about Teteo? This is a Kazatina, as it is a deposit as far as Mali, Ute Tole, Inzuzo, Mogifa. Go to our hospital candle in terms of what economy, Kates, does it support or internal engine and a layer? Wanga Reserve Bank is a far minimum standard. Our minimum standard, your fagile, Ikangelin. Kuze ifikele kiwo so kuzayenzakalayo kubana imali yeproductive esithi ngama-lending rates kuzayincrease so imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini so ngezinye indlela thina ama-depositors were happy but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo ngoba ama-rates azayincrease ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kubona u-reserve bank ifuze inike i-directive ukuthi ama-bank kanike i-interest kodwa ingafaka ama-threshold ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculate 10 ibonene ukuze ufike ngoba lokhu kuyinto ukuthi njengesizwe siyayenza izinto command akusincedi ngoba economics ngokwayo ayiyo esithi free lunch akula into yamahhala ukuthi uthole okunye kufuze kufake okunye ngalindlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho
njengoba isizala imali ebhanga sizabona na abantu abaningi sebegcina izimali emabhanga ngoba okwamanje siyazi ukuthi abaningi bagcine imali ezindlini bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho
imali ingatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi singathi indaba yokuswelakala ama-interest ngezinye izizathu kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation ilizwe lilokhu liyanda-inflation ungazuyigcina imali emabhenki iyabe lokhu iluza ivalo ngamalanga njalo ngela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo ubusukhangela njalo ukuthi thina siyi-cash economy so kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali so imali yami kulokuthi ngiyifake ebank ngithola ibenefit yami ukuthi ngikhiphe imali nxa ngiholile ngithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar ngiyisebenzise ngama-US dollar kumbe ngiyithengise ebesenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar imali yami ngiyithengisa i-cash ngithengisana yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash ngoba kulaba phandle abathengi cash imali ngokwayo esiyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business so kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki ngoba ayisiko kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bawuthole i-interest ebhenki kufunakala njalo i-confidence le trust ku-banking system ezimbabwe ungananzelela yona le into kathesi ingane ingaphansi kakhulu ezimbabwe ku-banking sector esithi trust le confidence abantu bahlala belokwesaba ikakhulu ungakhangelela ukuthi bana yona i-reserve bank wayo ifuna ukurana amabhenki ngemthetho ngesikhathi nenyanga kuyabuya enye i-directive liyana inyanga kulenye i-directive khona kuyabulala i-confidence le-trust ebantwini.